soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 uNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisi geza usebenzise isanitizer. Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili 62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu i-2879.
Kwathiwa nxa sihamba ngurhulumende sithathe incwadi, kodwa amapholisa ayasiphendukisa la incwadi sifuna ukuyathatha amaphilisi. Angila maphilisi, angila kudla, yele ekhaya manje sime njani, sizaphila njani?
Abezomvikela namhlanje bebesalisa uZulu kungena enzikini yedolobho lakoBulawayo. Ukufuthelana okukhona elizweni phezu kokutshengisela kwakusasa sokungenela kubandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili 62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu 2879. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu phose ayisithiyagalolunye 887 labulala abangamachumi amane lanye 41. Ukuthi inani lasebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 126,708. Emazweni akuzwekazile Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyagalolunye 891,199 labulala inkulungwane phose ezilichumi lathoba munye 18,884. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,241,310. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 671,216. Kubika abenhlanganiso eye-Worldometer. Iningi labantu lithi kuqakathekile ukuthi bazivikele ekuthelelweni igcikwane le-COVID-19 eselimemetheke elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi umele abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukunqabela umkhuhlane lo osubulele abantu abedlula amajumi amathathu eZimbabwe. Umnumzana Nkosikona Gubhe odabuka eKezi ngomunye wabathi kumele abantu bazilandele iziqondiso lezi.
Thina vele sizivikela ngamamask nokugeza izandla, ikho into esingayizwe sizivikela ngayo kakhulu vele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mgcini Dladla.
Sisebenzisa amamask njalo geze every time nge-sanitize yakhona. Nxa ungela sanitize yakhona uyathatha noma isepa noma isafa ugeze izandla every sikhathi, ungahlangani labantu abaningi lapho kubuthelela khona abantu abaningi.
Umnumzana Moven Ngwenya ohlala edaluka elupane esabelweni seMatabeleland North uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Sizivikeleni emkhuhlaneni lwamamaski, sifake social distance naleyana siyenze, singakhafulelani, singayenzini thina sisakamade silale ufakile. Kuyakodwa umaya nje uyimaski kwakho ukufaka ilanga lonke nje.
Kulabanye abantu okuthiwa bayaphika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka eZimbabwe. Mnumzana Zophela Ncube ohlala esilobela uthi kuyethusa lokhu.
Abantu vele kabavumi ukuthi kule corona. Bakhangela ezimfeni lapha vele lokhu bekhulumisana ngokubambana izandla, vele begqize egakala. Abanye vele into ethiwa yimaski avele kabalayo vele. So-ke azwe zitshaywa luvalo kakhulu ukuthi mhlazane izabonakala la izaqeda abantu.
UDokotela Lutoro Washegumbo uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamashumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisa geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask hayi liwagqoke kodwa uwazi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka amaglovisi kusukisele ekuseni kuze kuyefika ntambama. Hayi ngiyakucela kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe amaglovisi.
Umkhuhlane lo kuthiwa umemetheka kakhulu kwezinye indawo ezigoqela iCoudt Park emganwini Kulumane leMagogo West koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Abezenkonzo bakhuthaza ukuthi abantu bezivikele kugcikwane leCOVID-19 ngesikhathi inani labahlaselwa yilo lilokhu likhuphuka elizweni lemhlabeni jikelele. Lokhu kwenzakala abanye beqoqa ukutshengisela kusasa. Njalo uhulumende esithi bengakwenzi lokhu ngoba bezamemethekisa leli gcikwane njalo befuna ukumgenqula esihlalweni. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ngabe uhulumende uyazikhathaza ngokuminyana kwabantu nsuku zonke emabhasini ezokho kanye lakundwendwe zokudinga amanzi lokudla. Kusenjalo umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla se-Christian Alliance njalo elilunga lenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo against COVID-19 uthi njengezinkonzo baphathisa ngempahla zokusebenzisa lapho okulondolozwa khona abasahlola leli gcikwane kuma-quarantine centers ukwenzela ukuthi abantu bengabaleki kulezi ndawo.
Thina bamabandla into eqhakathekileyo eyinye sizama ukuyenza ikuncedisa endaweni lapho okugcina khona abantu abavela ngaphandle esingathi ngama-quarantine center kumbe asebele gcikwane leli abagcinwa kuma-isolation centers endaweni lapho ababefakwa besiba bodwa. Sinanzelela ukuthi emalokitshini kunzima ukuthi umuntu abe yedwa ngenxa yokuthi izindlu zethu zincane. Ngakho kuyabe sokudingakala kakhulu ukuthi kudingwa izindawo eziningi lapho abantu abagula ngalo mkhuhlane abangasusa behlala khona bekwanisa ukuthola njalo ukucetshiswa ukuba kambe bangawuvimbela njani ukuze ungabi kwabanye abantu. Ngakho lokhu sokuqakathekile umemetheka kangaka lo mkhuhlane ngenxa yokuthi abantu bahlala eduze laduze. Siyananzelela ukuthi namhla kuphumile i-report ukuthi kubomagwegwe ngale emalokitshini ethu lasemajele lo mkhuhlane sumemetheka kakhulu ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu ababeseduzane duzane kakhulu. Njalo olunye udube esilubonileyo ukuthi kuyadingakala izinto ezinjengezingubo, izinto ezinjengamagabha okugeza, lezi zinto ezinjengamasepa kulapho abantu abagcinwa khona kuma-quarantine centers ukwenzela ukuthi bengagcini bevaleka. Ngoba into yenza ukuthi abantu babaleke bangene emalokitshini bebaye emakhaya ukuthi nxa kungala ngubo njalo nxa kungala amanzi ukuthi abantu bageze lamasepa lokunye okungenza ukuthi bahlale kakuhle basebesesaba ukuthi bayathola lo mkhuhlane phakathi kwama-quarantine centers ona lawo, yikho sebegcina bevaleka. Ngakho ke ukuze bahlale khona ngale thina sifuna ukuhambisa izingubo, kuhanjiswa amagabha okugeza, kuhanjiswa izinto ezenza ukuthi abantu kube ngcono ukuthi bahlale khona ngale njalo bengagcini bethelelana imikhuhlane.
Kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Yikuba abantu kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi begqoke amalembu ebusweni nxa bephakathi kwabanye abantu njalo lokuthi bemekhatshana nxa bekhulumisana labanye abantu ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingagcini libangena. Njalo ugcina sesigqiba mbona into eqakathekileyo kube yilo nalo umuntu okhona abe lo mcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholi lo mkhuhlane kimi. Njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lo mkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni, kumbe ngabantu ababengekhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu. Ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu.
Lowo umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla se-Christian Alliance, njalo elilunga lenhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus, I am for Bulawayo against COVID-19. Sixoxela ecingweni ekhona le kwaBulawayo.
O Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzikini yedolobho lakobulawayo ukuthi labo abakade besemabhasini kumbe betshayela izimota labo bebuyiselwa emuva. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa esebenzelana lamasosha abesalisa uZulu ukungena edolobheni laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Labo abakade sebevele sebengene edolobheni ekuseni bebebanjwa ngamandla okuphuma edolobheni bephambaniseka umsebenzi wabo. Abantu abakhulume le-Studio 7 baveze ukuba kube nzima kakhulu ukuthi bafike emsebenzini yabo ngoba amapolisa lamasosha abevale ngci emigwaqweni kuma roadblock angena edolobheni. Omunye wabo unkosikazi Siphilile Ncube ohlala emaphandleni obephethe incwadi kodwa walelwe ukudlula.
Kwathiwa nxa sihamba ngohulumende sithathe incwadi kodwa amapolisa ayasiphendukisa la incwadi. Sifuna ukuyathatha amaphilisi, angila maphilisi, angila kudla, siyele ekhaya, ngisuke ekhaya. Manje sine njani, sizaphila njani? Kanti kakula yini imvumo ukuthi siyethenga?
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi isimo sanamhla sinishiye ethithibele.
Ayisiphathanga kuhle kakhulu in business wise ngoba thina ebesisazi ukuthi vele amalanga sivala ngabo 3 kusiyafika 4. Kodwa namhlanje avele saqalisa ukuharasa kusese early, sigijinyiswa ngamapolisa lamasosha ngamabhiza langezinja. Lokhuyana asiyinto e-right kakhulu.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhle wesaba ukuyafika edolobheni ebona abantu bephendukiswa.
Namhle kuhle kwakhanya ekuseni ukuthi umumo utshintshile esikho esikujwayeleyo. Amaphasi ethu abengasebenzi, inengo siphendukisiwe ekuseni. Asisazihluphanga ngokuhamba, sisesaba ukuthi iphambili kunjani.
Kwezinye indaba, inhlanganiso ye-National AIDS Council inikeze ikhansili yakobulawayo isipho sempahla yokuvikela abongi labodokotela e-PPE. Umqondisi we-National AIDS Council esabelweni sakobulawayo unkosikazi Sinatra Nyathi uchasisa kabanzi ngalesi sipho.
Sinikeza i-City Council, i-City Health Department, i-PPE material. Lapha siyananzelela ukuthi izisebenzi, ama-doctors, lama-nurse, labanye abasebenza ezibhedlela, yibo ikakhulu abasetholakale belemkhuhlane we-COVID. Lapha siyananzelela ukuthi singafelwa ngama-doctors, lama-nurses, kuzaba nzima ukuthi thina abanye nje sithole usizo ezibhedlela.
Ensukwini ezimbalwa ezidluleyo, umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi amapolisa awala mvumo yokubuza abantu incwadi zokubavumela ukuhamba loba ukubalisa ukuhamba-hamba ngemva kokuba igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Obey Shaba ekhweze udaba lokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba edaleleli edinga ukuthi avimbe isenzo leso. Ushaba uthi ukhathazekile ngokwehluleka kwamapolisa ukulandela isinqumo sedale. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngokwanda kwenani labezomvikela kobulawayo bebona kulinyathela likahulumende lokuvimba ukuthi abantu bengangeni ezitaladeni betshengisela. Kusasa yilo ilanga elihlelelwe ukuthi abantu bangene ezitaladeni betshengisela bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle sibangelwa yinkohlakalo esibhahe kakhulu kungatsha zikahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osodalwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lokutshengisela okuqoqelwe kusasa. Ngetizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezine lengxenye 4.4 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Donald Trump esekela okwethulwe ngabanye odokotela abathi i-hydrochloroquine yokwelapha umkhuhlane woqhuqho ilakho ukwelapha i-COVID-19. Abanye odokotela bathi ngamanga okwethulwe ngodokotela laba abasekela uhulumende wakwele Melika ngoba i-hydrochloroquine ilakho ukubulala abantu abayisebenzisayo. Abalandeli bebandla elibusayo kwele Ivory Coast bakhuthaza uMongameli Alassane Ouattara ukuthi ancithise kukhetho oluzayo kulandela ukubhubha kuka-Amadou Koulibaly amkhetha ukuba athathe isikhundla sakhe engenelisa isikhathi sokubusa elizweni lelo. UKoulibaly wabhubha ekuqaleni kukaNtulikazi. Ouattara kakayethuleli uZulu ukuthi uzancintisa kukhetho lolu kumbe hhaji. Kulabakhokeli bezomdabu, amakhansela labanye kule Nigeria asebencedisa abezempilakahle ekudingeni abantu abacetshengelwa ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukwala kwabantu ukuba bahlolwe ngabezempilakahle ngenxa yokuthi abanye bayayangeka nxa ukuthi bangahlolwa umkhuhlane we-COVID-19 batholakale ukuthi balawo.
Ukufuthelana okukhona elizweni phezu kokutshengisela kwakusasa sokungene lakubandla leZANU-PF ngemva kokuba idale lePolitburo yaleli bandla lethese abasekeli bakamnumzana Constantino Chiwenga icala lokuzama ukugenqula uMongameli Emmerson Mnangagwa embusweni bafake yena umnumzana Chiwenga. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba ukuthi baxotshe ilunga lePolitburo unkosikazi Cleveria Chizeme ngoba ngomunye wamalunga eZANU-PF aqoqa ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela lolu ngenjongo yokususa uMnangagwa embusweni. Kufakwe umnumzana Chiwenga. Abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena osesitokisini bathi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lolu kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Ukubhubha kukamnumzana Parents Shiri lakho sokubangele ukuthi ukufuthelana kudlondlobale kuZANU-PF ngoba abasekeli bakhe besithi wafakelwa itshefu ekudleni. Amapholisa lamasosha wona abikwa abetshaya abantu namhla ebalela ukuthi bangene emadolobheni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Abantu balelungelo ukuthi betshengisele as long as bekhangela indaba ze-social distancing. Abakahulumende uma befuna ukufuqa inhlelo zabo abalandaba le-COVID-19 kodwa uZulu kumbe abanye abantu kumbe amanye amabandla ombusazwe nxa esefisa lawo ukuthi azixoxe kumbe atshengisele i-COVID-19 isisetshenziswa khonapho kodwa mbona zani hayi lokhu yikuzikhulumela nje ngoba esikhathini esiningi sesibone lohulumendelaye enganaki udaba lwe-COVID-19 ngikhuluma nje abantu baminyene kumazwipco basizi ungahambe endaweni eziningi ophumule labo crowd park kuminyene abantu baminyene endaweni eziningi abantu baswela amanzi bagcwele kumabhawuza. So nxa uhulumende sibili nxa yile ndaba le-COVID-19 kumele alungise udaba lokuminyana kwabantu.
Ngize kuwe Dube, bakhona abathi uhulumende ulungile ngokuvimba ukutshengisela lokho. Nanku umkhuhlane we-coronavirus ubhahile elizweni, uthini ngalokho?
elinye lelinye ilizwe babunkomo ligavenwa into okuthiwa yi-constitution. So into eyithiwa yi-constitution yiyo evumela umuntu noma enqabela umuntu ukuthi umuntu ayenze lokho angenzi lokho. Nxa susenza lokho okusho ukuthi kuyabe sekusiba licala. Nxa sikhangela ekuthinini abantu ukuthi bavunyelwe ukuthi batoyitoye, kuyinto ekhona ku-constitution ukuthi abantu nxa kulezinto abangavumelani nazo, kufanele ukuthi batoyitoye. Kodwa-ke nxa sesikhangela i-policy ngakithi kusuke kube nomehluko kulokho ekobhalelwana umthetho sekelo oyiwo obusa ilizwe njalo obusa abantu bonke elizweni, kodwa sithola ukuthi akusasebenzi ngaleyo ndlela, sokusebenza ngeyindlela ehlukileyo kulalokho. Amapholisa kufanele ukuthi kube ngamapholisa abopha abantu labo ababe besenza ubugebenga, abantu abavandalize ama-properties abanye, abantu ababulala izinto zabanye abantu ngendlela engalunganga. Kodwa-ke ukuhamba abantu besiya toyitoya peacefully yinto ekhona ku-constitution, eyinto efanele ukuthi akungabi yinto ehluphayo uhulumende.
Sokuqalisile ukudlephana njalo kuzano PF Nkomo, leli bandla lithi bakhona abazama ukususa uMnangagwa esihlalweni bafake uChiwenga.
Amakhanka uma exabana akumelanga abize imbuzi ngoba kuyebe kusilwa amakhanka. Sesibone esikhathini esiningi uma amakhanka kumbe amahlangothi elwisana eZimbabwe lapha sebedinga abantu ukuze bazobalwela. So le yimpi yamakhanka, awaqedelane angafaki imbuzi phakathi kokulwa kwabo. Ngaba ngabantu beZimbabwe sebesetshenziswe kakhulu ngasikhuluma November 17, amakhanka alwa njalo, kwaphuma elinye ikhanka, kwangena elinye ikhanka, khathesi elinye ikhanka selifuna ukungena, selifuna lembuzi zinjani zilwele ikhanka. So eZimbabwe nxa kuzaba lotshintsho, utshintsho lolu kumele kube lutshintsho oluletha inzuzo ebantwini.
Nanso Dube uthini ngokwenzakalayo kuzano PF lokho?
Nxa into isize isivela sobala noma into isize sivela egcekeni ngale ndlela, yikho okwenza ukuthi sigcine sesibona kathesi amapholisa esegcwala endleleni lamasosha sekusiba nzima. Kodwa-ke nxa kuze kuvele kanjalo beze bekukhulume bakubhoboze, kusobala ukuthi kukhona okwenzakalayo laphana okunukasantungwana, kukhona okwenzakalayo asebeze bakhipha impahla zabo fakathi ngabe bayazifihla phakathi kwendlu yabo kodwa bazikhipha bazichaya phandle impahla ezingcolileyo. Kukhona okukhulu okuzayo.
Nkomo, ukubhubha kuka Parents Shiri ubona kusiba lomthelela yini kuzano PF njengomuntu obe ingomuntu omkhulu kuleli bandla?
Kungenzeka sibili ukuthi kushifte ama dynamics ngoba okuqala uParents Shiri kumbe uBig Boy Chikerema nguye ongumkhulu wegugurawundi eyaqeda abantu lapha esabelweni sethu seMathebeleland. So okuqala isigangi esikhulu segugurawundi sesifile, kungaba khona ukuthi bamninde njalo uParents Shiri loba sikwazi ukuthi babebaningi abahlela into yegugurawundi. So kwakhe kuzaba ngumaqhuphuna sibili khonaphana, amahlangothumba ama-faction azalwa kakhulu khonaphana. Kodwa thina njengabantu iMathebeleland sithi hayi, okwamakhanka asikungeni.
Akuyiphethe Dube.
Ushiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongomunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi, abantu beZimbabwe, ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume. Kodwa njengoba sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe esibiza ngokuthi it's a democratic state, lilizwe elifanele ukuthi ngabe ukuthi liyenelise ukulalela izifiso noma abantu izinto abazifisayo. Ingakho ukuhamba kwakushiri ngibona ingathi kube kuzabe loxoxekana oluzabe luyelwa xoxebuka ukuzana uPF, ngakhulukazi ekuthinini kube ne-violence ebakhona elizweni.
Lowo umnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa indawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-Habakkuk Trust ocubungula njalo izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo. Bebelontungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba u-US Secretary of State Mike Pompeo unxuse iqula lengcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu ezibumbe i-Commission Commission on Unalienable Rights ngenjongo yokuphuma lamacebo okuqondisa ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwele melika. Ekwethulweni kombiko wale commission, uPompeo uthe ngempela elemelika lasungulwa ngokuqhakathekisa amalungelo oluntu njalo uhulumende waleli lizwe usebenza gadalala ukulondoloza isiqondiso ezivikela ukwephulwa kwelungelo loluntu.
America's founders didn't invent the unalienable rights, but stated very clearly.
Lapho elemelika lathola uzibuse, abalwela ilizwe leli babhala kusisekelo sombuso ukuthi kuqakathekile ukuhlonipha abantu bonke ngendlela efanayo. Ngoba uNkulunkulu wadala umuntu wonke ngendlela efanayo, kungakhathalekile uba ungumbala bani. Wonke umuntu ulelungelo elifanayo lokuphila ekhululekile.
UPompeo uqhubeke ethi i-Commission on Unalienable Rights ikuveza sobala ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokukhonza ekhululekile njalo ilungelo lokuthenga impahla etshiyeneyo esebenzisa imali yakhe.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own labor.
Akula muntu olakho ukukholisa impilo yakhe nxa enganelisi ukuthenga kufunayo imali yakhe. Njalo akula lizwe lapha emhlabeni wonke jikelele elilakho ukutshela uZulu ukuthi bakhululekile nxa izizalwane zalilo lizwe zingelathuba lokukhonza bekhululekile.
Without religious freedom.
USecretary Pompeo uphinde wathi kumgceke ukuba ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kuyinsika yentuthuko yemelika njengesizwe njalo kudlala indima eqhakathekile kakhulu nxa kukhangelwa ubudlelwano balelizwe lamanye amazwe womhlaba.
We truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring, indeed universal.
Njengezizalwane zemelika siyaziqhenya ngendlela yembali yokuhlonipha lokuqakathekisa ilungelo loluntu silandela ezithende zabalwela inkululeko yaleli lizwe. Ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba abe lobudlelwane lathi laye kumele ahloniphe ilungelo likaZulu.
UPompeo uthi ulethemba lokuthi elemelika lingaqhubekela phambili lilondoloza amalungelo oluntu ngendlela elenza ngalo kwamanje lizaba yisibonelo esihle kwamanye amazwe ukuze abe lakho ukwenza into efanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wemelika. Izizalwane zeZimbabwe zithi umthetho omutsha wokulondoloza imngcele yakwele South Africa awusoze wenqabele ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni kulelo lizwe nxa isimo sezomnotho singalungiswanga eZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Umphathi ntambo ugatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi uthi lumthetho ohlose ukuvimba imisebenzi yokuganga enzakala emngceleni yakwele South Africa.
If you confine border management to asylum seekers and refugees, you are trivializing.
Kufanele siqatshe abalindi bomngcele ukuze kungabe ngitsho lamunye muntu ongena kuleli ngokungekho emthethweni.
Reason like that. Border management all over the world is a very important function.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi kutshaya umthetho sona isimo eZimbabwe siyokusiba sibi ngamandla yikudlala nje esikhathi.
EZimbabwe ayikho into engasiza umuntu, yikho ke ayikho into ezokuma lapho kuyokhuphuka inkohlakalo emabhoda abantu bazaqhubeka bedlula. Ngaphandle yona iSouth Africa ibamba nalezi inkokeli zeSADC belungise isimo saseZimbabwe yikho ukuthi kungathi kuyaqonda. Akula muntu oZimbabwe ozenzisayo ukuthi uyazifunela ukuya South Africa, bayenziwa isimo impilo yangale inzima.
Le yinto egcizelelwa yintsha yebandla lezaphu umnumzana Khanyisa Sinkala.
Umthetho lo ofakwe ngubaba uCyril Ramaphosa awuzukusiza ikakhulu sikhangelele endabeni ezokuthi kumele tingaba ubheka i-cooperation ze-SADC kanti ukube vali iSouth Africa engathi iSouth Africa iza kumayodwa. Ngeke kuze kusiza ukuvala i-border njalo ngeke kubavimba abantu beZimbabwe ukungena ngoba vele bangena emfuleni nxa kuyukuthi kunzima.
Umnumzana Mozwaledi uthi amasotsha azaqhubeka ukubheka ekhona lapho emngceleni kodwa ke wona esesenza umsebenzi wawo wokuvimba labo abafuna ukuhlasela ilizwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abatholakale bele COVID-19 izolo eZimbabwe abangamachumi edlula ayisithupha lambili i-62 bakhuphule inani leli laya kunkulungwane phose ezintathu i-2879. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.